daba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 18 enhlolanja 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lati besiloku silalona leli nani singazi namhla ngokuphutha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani ngoba sina bese sisabalele sincedisana labane athise bethwala izidumbu ezisa ngekhaya.
Izembi imgodi ezingamachumi amabili lane 24 ezivele emgodini ngeviki edluleyo eKaloma seziqanjiwe amagama njalo lemuli zabafi seziqalisile ukubangcwaba.
Khothi kabithi le into iyasijengisa sebele ukuthi iZANU PF ayisoze yatshintsha. Ikhathesi usetholwe sebanjwe lecala so njalo. Siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists izaba lokwesaba ngoba babekhangela ukuthi icala likabithi lathethwa njani.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC ekhokhelwa mnumzana Nelson Tamisa, umnumzana Tendai Biti, ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni. Umanyano we-European Union uthi izijeziso ezetheswa umnumzana Robert Mugabe umkake uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali zempi eZimbabwe Defence Industries zizaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu ezingamachumi amabili lane zabemba igolide abafele emgodini ngeviki edluleyo eKaloma sezibonakele ukuthi ngezabobani njalo imuli zabafi seziqalisile ukungcwaba. Imizamo yokukhipha izidumbu ezilokhu zisemgodini lo layo iyaqhubekela phambili lamhlanje. Kuhlengwe abantu abayisithiyagalombili ngempela viki edluleyo njalo kunakanelwa ukuthi kulokhe kulezidumbu eziningi zabantu abafele phakathi baze begcwalelwe ngamanzi besemba igolide. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSenis Banda yena othi njengabantu bamasonto sebeqalisile ukuphathisa izimuli zabafi.
Thina besihambe silibandla leZimbabwe Christian Alliance kodwa sihlangene njalo lamanye amabandla esebenza labo ngaphansi kohlelo esithi lona ngamabandla ehlanganelana ngokuthula iChurch Convergence on Peace. Besikhangele sihambe sayenza sacubungula ukuthi kuyinokudingakalayo sinanzele lokho kuqala ukuthi kulezimuli ezilokhu zisamile zimelele ukuthi kukhitshwe izihlobo zabo ezilokhu zingaphansi khonaphana so bamile bahlezi khonaphana bayinkhaya ngakho badinga ukudla. Njalo sinanzelela ukuthi thina kulabo asebelahlekelwe izihlobo kuyadingakala ukuthi kube lokudla ngkhaya njengoba kabe sokulomonakalo. Sinanzelela ukuthi labo abasishile abaningi babo yibo adebelethi isinkwa ngekhaya kuthi ukuthi siyabona ukuthi kulodubo olukhona kakhulu. Njalo sinanzelele thina ukuthi abaningi babantu abalaphana abantu abangaveli kulesiyana isigaba abaningi bavela egokhwe abanye njalo bevela kwezinye izindawo zentabazwe kulabanye abavela kachana esingathi sifala kubomtopho la kwezinye indawo ngakho kuyadingakala usizo lokuthi abantu bathwaleke umsebenzi uye khona ngale. Njalo kokugcina thina silabafundisi esithe njengoba sokube lo monakalo nje kungcono bekuye bezoncedisa ukuthi abantu bekwanise ukuhamba kulolu hambo olubuhlungu kangaka bethole lokusilisa ezingqondweni. Siyakwazi ukuthi umuntu nxa sokunje ingqondo yabo isisakazekile nokuthi abafundisi baduduze abantu ngakho lechuku labafundisi sihambi sesizasebenza labo abazasabalala besiyancwedana labantu labezindaweni ezihlukeneyo.
Izidumbu esezikhitshiwe kulumgodi sigcine ukuthiwa zingamashumi amabili lane, zingaba sezisedlula khonapho yini? Sikhuluma nje ngokwazi kwena.
Hayi, bengathi besilokhu silalona leli nani, singazi namhla ngokuphutsha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani, ngoba thina besesisabalele sincedisana labanye ade sebethwala izidumbu bezisa ngekhaya. Simelele ukuzwa ama-report kulaba abakhona ngale ade bemile, ngoba kule enye imayini enkulu ebigcwele amanzi ade lokhu ikhitshwa amanzi kusukela izulu. Ngakho asikwazi ukuhambe njani, udubo ukuthi njalo kuye kwana lezulu, sasikwazi sokusebenzeke kanjani.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Banda, isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC uMnumzana Tendai Biti ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo, lapho iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yayingakethuli impumela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umanje uGloria Takundwa uthe ngokumthola elecala wahlawulisa uMnumzana Tendai Biti amadola ngamakhulu amabili $200 kanye lenyanga eziyisithupha ezejele ezisuke zabekwa eceleni ngaphandle kokuba engaphinda edala icala lifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. UBiti wethula impumela yokhetho eyayiviza ukuba umkhokeli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa nguye wayenqobile kukhetho lomnyaka odluleyo, okuyinto uhulumende athi kwakungamelanga akwenze. Ekhuluma lelalela izindaba phandle komthethandaba eHarare, lapho amukele inkokheli ye-MDC egoqela uChamisa ngokwakhe labanye, uBiti uthe isigwebo asiphiweyo siveza ukuthi akalacala njalo uzaqhubeka namagqweda akhe. Bakhweze emthethandaba waphezulu we-High Court isicelo sokuthi lesi sigwebo sesulwe.
The verdict itself, I'm innocent. Absolutely innocent. I'm not a criminal.
Sikhangelele sisigwebo ngokwaso, angilacala, angisiyo sigebengu. Ngakho-ke sizakuyacela njalo emathethwandaba ukuthi lesi sigwebo sesulwe.
Khuluma ngemva kokwamukela uBiti uChamisa uthe loba ejabuliswe isigwebo kulokuthi alungise inkinga ezibhekane lelizwe, utshona ehluphana lenkokheli ye-MDC.
Excited that we have one of our pillars in the movement, one of our leaders.
Siyakujabulela sibili ukuthi sesilaye phandle omunye wezinkokheli zethu ohlukuluziweyo njalo obebotshiwe.
Mr. Biti is not just a public official, he's also a defender of human rights.
Ababona ngokulondoloza kwelungelo loluntu bathi lesi sinqumo somthethwandaba sisobala ukuthi sithethwe kweyamelwe icele likahulumende okugcizelelwe langumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena otshele abasekeli be-ZANU PF ngempelaviki eMwenezi ukuthi uhulumende usezahlasela amagqwetha alwela amalungelo oluntu ngoba becathangelwa ukuba bajojozela uZulu ukuthi amvukele. Lokhu kudanise uZulu ogoqelesa kamunisitiyara leUmnumzana Themba Mleya othi lokhu yikuncindezela uZulu.
Ikhothi kaBiti le iyasitshengisa sibili ukuthi iZANU PF ayisoze yatshintsha, ikhathesi usetholwe sebanjwe lecala, so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama activists izaba lokwesaba ngoba babekhangela ukuthi icala likaBithi lona lathethwa njani, so bazama ukufaka ukwesaba sibile bantwini.
Kodwa ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Tshenisani Tungagwa uthi isimo esiselizweni asimangalisi ngoba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye wayesebenzisa imithethwandaba ukuthusela abantu langesikhathi sombhuqazwe owebugugurawundi.
Ukuhlukuluza kungaba yikuhlukuluza kwengqondo, ukuthi umuntu edinwe engabi ngesikhiwa esithi focus, engabi le njongo azamele ukuyigijimisa eqondileyo, egcina engasabi ngumuntu olesizathu alokho akade kudinga. Lakho ma sikhuluma sibona ngabantu bezomthethwandaba, sike sabona ngama-80s ikakhulu ibandla elibusayo elalibopha abantu abanye kuthiwa babetholakala belezikhali, begwetshwa iminyaka eminingi kakhulu bengatholi ithuba lokuthi bemelwe ngamagqwetha. Into le kimasonto entsha
akunsuku zatshwala amagqwetha etshengisele ezitaladeni zedolobheni leHarare phezu kokuba bebone ukusobala ukuthi uhulumende enguye oqondisa impumela yezinqumo ezenziwe emthethwandaba elizweni lonke. Laloba abezenkonzo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, amabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangothi zempilo ezijeneyo ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Umkhokheli we-MDC uChamisa yena uthi akasazavume ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa nxa lokhu wephula amalungelo oluntu kuqhubeka ngale ndlela elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okwethusela abaphikisana lombuso wakhe ayethusa. Ngempela sonto uMnangagwa utshele umhlangano oyenzelwe eMwenezi ukuthi uhulumende wakhe uzaqedelana labaphatheka ekutshengiseleni kwenyanga edluleyo ababalisa odokotela, amagqwetha lenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi. Umqondisi we-Amnesty International esigabeni sezansi ye-Afrika uMnumzana Muleya Mwananyanda uthi okwethusa kakhulu ukuthi linhlanganiso isanda yethula impumela yophenyo oluveza ukuba uhulumende wasebenzisa amasotsha lamapholisa ukuhlukuluza uZulu ngesikhathi sokutshengisela kwenyanga edluleyo. Umleya uthi amazwi kaMnangagwa atshengisa sobala ukuthi kafuni kwakha isizwe esigoqela wonke umuntu lalabo abalembono ehlukene likahulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lophatheke kwezombusazwe uMnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho ukuthi iZANU-PF ilokhu iZANU-PF. Whether iZANU-PF kade kuswa uMugabe, iZANU-PF kade kuswa uMnangagwa. UMnangagwa ulokhu eyikhoyini kumbe ngithi mina ulokhu efanana loMugabe ngoba iphathi ayikhokhelayo ilokhu iZANU-PF. UMugabe isikhathi esiningi ubesinxa izinto sezimomela umhlaba usumsola, ubevuka ngolaka achaye abantu, abulale abantu, abopha abantu, atshontshe abantu. Sibona engani-ke uMnangagwa sengene kuyona leyo umkhuhlane ovele uwumkhuhlane wezana. Umkhuhlane wokuthi nxa umhlaba usumbona ukuthi uyehluleka, nxa ilizwe sesehluleka ukuthi alikhokhele, nxa umkhonomi usumpika, nxa imali ingasekho, uvuka ngolaka evukela wonke umuntu. Uvele kungumkhuhlane osevalweni. Indlela esingelapha ngayo umkhuhlane lowo yikuthi-ke iZANU abantu babekwazi ukuthi yiyo eyadala uhlupho lonke esinalo lona lolo eZimbabwe. Njengoba kuyiyo eyadala uhlupho, asivukenini sonke simisi sivuse amakhanda. Sazi ukuthi-ke nxa kuthiwa kuyavotwa, akufanelanga kube lo muntu ovotela iZANU. Akufanelanga kube lo muntu obona engani iZANU ingabuya leyinye into entsha ngaphandle kokubulala lokwasebekwenzi.
Manje ubona ungani uZulu uzenelisa ukutshengisela yini njengoba kwe-ethuselwe kangaka ukubane ngangena emgwaqweni lapha uza kubona kwabonwa ingidi?
Wena bakhona abalezibindi ibakakhulu laba abatsha abasakhulayo abakwanisa ukuthi bangagijima mhlawumbe bashiye amapholisa bagijimeke bakhozenke lawo mathiyega. Ngibona engani-ke yibo abangaba lezibindi sokuthi bakwenze lokho. Kodwa-ke ogogo labokhulu nalaba abasebekhulile abangasenelisi ukugijima ngibona ngani ke kungaba nzinyanyana ukuthi kwenzakale lokho. Kodwa ke abantu ngokuzonda okusenhlizweni zabo, hayi ngibona engani alibana ngabe kuthiwa nabo bazethwela ama-button sticks, bazethwele impop this time. Hawu mgabe umnankagwa uyeza kubona okwabonwa yinkini. AmaNdebele athi bezabona izinto zenyoni.
Alo ke ngumnumzana Bednico Bebe ophatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sihlaziya umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuphiwa kwenkokheli yebutho umhlala phansi wempentsheni. Kodwa umbuzo olabanengi ngothi ukwenza lokhu ngesihle na? Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezempilakahle, umkhuhlane ohlasela omama lapho sebebeletha bagcine sebephila lawo okwempilo yonke obstetric fistula ubikwa usuhlasela omama abaningi eZimbabwe. Omama abaningi abazithola sebephila lalesi simo sokuthi umzimba uyabe ungasaniki ithuba lokuya esambuzi usungenelisi ukuvimba ukuphuma kwengcekeza njengomthambiso ocina usuziphumela khonapho usugeleza. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Omama abahlangana lobunzima ekubeletheni baba sengozini yokuthi babe lesichenene, sebengasenelisi ukuthi bazibambe besiya ngaphandle, sebehlala begeleza umthambiso kumbe ingcekeza. Lesi isimo esingajayelekanga, kodwa lowo osethe wehlelwa yiso ukhuthazwa ukuthi aye esibhedlela ngoba usizo lukhona. Unkosikazi Loretta Ndlovu ongumongikazi uchasisa imihlobo etshiyeneyo yalesi simo.
Okokuqala ungaba lempambaniseko kundlela yokuthambisa lesibeletho, lokhu kugcina kusenza omama engenelisi ukubamba umthambiso, kumbe kube lokuphazamiseka kusibeletho lendlela yengcekeza. Lapho mama uyabe engenelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle, ingcekeza lapho isiziphumela yodwa kundlela yesibeletho. Nxa indlela kamama yokubeletha ingaphambaniseka, kubangela ukuthi anganelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Kwezinye izikhathi kubangelwa ukuthi kuphambaniseke lapho wesifazane ekhitshwa isibeletho. Kwezinye izikhathi kungaba ukuphambaniseka kokuhlinzwa lapho umama ehluleke ukubeletha kuhle ngendlela eqondileyo. Enye yendlela engajayelekanga kulapho abantwana bedlala, mhlawumbe ugade esihlahla asuke awe alimale ensitha. Kwezinye izikhathi kubangelwa imvukuzane yesibeletho kumbe esinye, loba nje kungajayelekanga. Lapho isikhathi esiningi esihlangana lalabo omama abehluleka ukuthambisa, kuyisikhathi sokuthi kuyabe kubele ukuphambaniseka lapho umama ebeletha.
Uyalandisa njalo umongikazi Ndlovu echaza ukuthi ngobani abangehlelwa yilokhu njalo lokuthi kuyabe kutheni.
Basengozini yokuhlangana lalolu uhlupho ngamankazana azithwala besesebancane esingathi ngama-teen mothers. Indlela yomntwana kibo singathi ayikacandeki, ngakho ke sengathi lapho ebeletha kube lempazamiseko. Kwezinye izikhathi ngomama abahlala emakhaya ngoba bona behlangana lenhlupho ezifana lalezi, okokuqala umama uyaphuza ukwenza isinqumo sokuthi aye esibhedlela. Kwesinye isikhathi aphuze ukuya esibhedlela ngoba ukhatshana kungumango, kumele kubotshwe inqola. Kwesinye isikhathi umama uyathi esefikile esibhedlela aphuze ukuthola usizo kubomongikazi, mhlawumbe omongikazi langalelo balutshwane, kumbe akukabonakali ukuthi uhlupho lwakhe luyini. Kwezinye izikhathi umntwana uyabe emkhulu, kudingeka ukuthi umama ahlinzwe acine ephuzelwa ukuthi athole usizo.
Umongikazi Ndlovu uthi owesifazane ophakathi kwalolo hlupho kufana lokuthi kumphakathi sefile. Ethi ngoba kasenelisi ukuthi ahlangane labanye ezinkonzweni kumbe emsebenzini kumbe nje ukuthi avakatshe.
phela abanye besiya enkonzweni genelisi kasayi emsebenzini kasavakashi lezihlobo ziyambalekela ikakhulu umkakhe uyamchiya ngoba kasenelisi ukuhlala lomuntu ongasakwanisiyo ukuthi azibambe ukuya ngaphandle kodwa ke zikhona indlela ezifakiweyo ngabezempila kahle ezingenqabela kumbe ezehlisa lolu uhlupho oqala sikhuthaza ukuthi umama nxa esezithwele aye esibhedlela ayebhalisa ukuze ahlolwe njalo athole lemfundiso kulabo abahlala emakhaya uhulumende wethu wakha izindlu zokulindela ngakho ke nxa sekuyinyanga yakho yokubeletha sikhuthaza ukuthi umama asukumele phezulu ayelindela esibhedlela kodwa ke lamuhla sithanda ukuqonqosela labo abaphakathi kwalolu uhlupho mhlamba awusenelisi ukuzibamba ukubamba umthambiso kumbe ukubamba ingcekeza sithi ungakhali uwedwa khona ngapho ekhaya ungabe lamahloni sukuma uze esibhedlela usizo lukhona odokotela bethu balalo ulwazi lokuthi bakusize
unkosikazi nobuhle moyo ongumama ozithweleyo uthi yena ulesimanga ngoba ubeqala lamuhla ukuzwa ngalowo mkhuhlane
mina njengomama ozithweleyo ngilesimanga kakhulu ngomkhuhlane lo esuzayo ukuthi umama uyakwanisa ukuthi angasakwanisa ukuthi abambe umthambiso kumbe ingcekeza nxa eqeda kubeletha kusuka kusethuse futhi thina ngoba mina njengami khathesi ngizithwele isisu sesine ngakho-ke mina bengilesifiso sokuthi sicelo sokuthi xa lathi esibhedlela sihamba sicela ukuthi sikufundiswe sibekwazi
i-obstetric fistula yisimo esibangela isichenene esihlasela omama abayabe bebhekane lobunzima ekubeletheni kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezingaba yimpambaniseko ebakhona nxa umuntu ebeletha ngakho-ke abezempilakahle bakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo babhalise bathole imfundiso njalo labo abaphila lalesi simo bangacatshi kodwa baye ezibhedlela ngoba usizo lukhona Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Umanyano we-European Union uthi izijeziso owazethesa umnumzana Robert Mugabe umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali zempi eZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. Isinqumo lesi sithethwe ngabaphathintambo balumanyano ababona ngobudlelwano be-EU lamanye amazwe emhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezijeziso lezi lamuhla eBrussels. Abaphathintambo laba banqume njalo ukubana izijeziso ezetheswa umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga umholi wamabutho umnumzana Philip Valerio Sibanda Lo mphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri zizaqhubeka zifakwe eceleni. Lokhu kutsho ukuthi izijeziso zabathathu laba kazesulwanga ngokugcweleyo okutsho njalo ukuthi zilakho kuvuselelwa yiloba nini kungaba lesidingo. I-EU inqume njalo ukuthi isiyesule izijeziso eyazethesa wayengumkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO. Umnumzana Hepiton Bonyongwe lo wayengusikomiti samapholisa umnumzana Augustin Juhuri ngoba bengasekho kuhulumende. Lanxa eleBhilitane lalithe umanyano lo ulakho kujezisa amalunga kahulumende amatsha phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kukaZulu ngenyanga edluleyo akusenzakalanga lokhu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngenyathelo le-EU leli.
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi i-EU ilenkinga yokuthi ilubambe njani udaba lweZimbabwe. Okokuqala kwesinye isandla iyafisa ukuthi ngaba iba lobudlelwano obutsha leZimbabwe njengalokhu umongameli wasendulo ubaba uMgabe sewaphuma esihlalweni ngakwesinye isandla ke ile nkinga futhi ngokuba laba bangenileyo balezenzo ezifana lezikamgabe endaweni eziningi. Abantu lokhu bebotshwa, abantu lokhu betshaywa, lokhu abantu bejeziswa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, abantu lokhu besethusela njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, impilo yabantu lokhu ingahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, umthetho lokhu ungahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe. Ngakho ke abakwazi ukuthi benze njani. Into abayizamileyo ngalokhu uza kubona ukuthi yilokho okuthiwa phecelezi ngesiNgisi to encourage change, ukuthi bakhuthaze inguquko ngokuthi benze lokho okuthiwa yi-carrot and stick. Uthwale ugodo ngapho uthwale okudliwayo, uzama ukuncenga ngokudla kodwa uthi wena nxa ungasaguqukanga ngisengakubhula. Ngokuthi bafake bagcina ama-sanctions kumbe engathi mina izijeziso zenotho kumgabe la kuGrace, abavele bezihlalele ngekhaya bangabusi muntu, umgabe usesibhedlela uzilalele nje uyazigulela, uGrace ungekhaya uyaziphekela lapha khona usekhitshini, akulanto ayenzayo ukuthinta umbuso. Kube sekusithi labo akade befanele bangene kabasabangenisanga.
IBhilitane Ncube yayithe izijeziso lezi zilakho ukuqheliswa kujeziswe lamalunga kahulumende amatsha, kodwa akusenzakalanga lokhu. Singathi kube lokudonselana yini ku-European Union okwenze izifiso ze-Britain zangagcwalisiswa?
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi kulomehluko kulokuqhekekana phakathi kwayo i-EU. Njengalokhu kulamalanga kule kusetshenzwa ngodaba lolo okuthiwa yi-Brexit, ukuthi iNgilandi or iBrithani ifuna ukuphuma ku-EU iyezimela. Usuku olubekelwe lokho u-29 March khona laphana ukuthi kubonakale sekuphume, babe sebephumile. Ngakho uzabona ukuthi bobabili iNgilandi engathi mina iBrithani le-EU sebeqalisile ukwenza ubudlelwane lamanye amazwe ngendlela ehlukileyo.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Uxolile Ngwenya, intombazana
kwelinye udaba, kulo ntombazana weZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli kweleBotswana, uXolile Ngwenya, oyenze izimanga lapho waphumelela ezifundweni zakhe esikolo sesecondary esedlula bonke esikolweni sakhe. Kodwa ulodubo okuningi asikuzweni kumathini Ngwenya.
UXolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 owabuya lonina wafika enkambeni yedukhwi kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. Wangena isifundo zakhe ze-primary esikolo sedukhwi ngaphambi kokuba ayenze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esibucwadlana ledolobho le-Francistown. Ekupheleni kwanyakenye uXolile ulobe imhloliso ye-general certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebeshiya imfundo yesikolo saphezulu kweleBotswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uXolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemune, uXolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star, abayisithupha o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle, ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Ibhasile u-Form 5 wami nge-6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo zikaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge engilayo ukuthola i-sponsor sokuqhubekela phambili. Nxa ingasithola nginesifiso sokufunda i-actuarial science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yedukhwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees iskishe UNSCR kodwa entweni ezifana legrocery yesikolo njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job, yikho ede ngincedisa ngakhuXolile khona ngale sikole.
Umamlilo
siyabonga Ngwenya, isikhathi yiso esingasavumi. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba. Amagama abantu abafe emgodini besemba igolide ekadoma asekhitshiwe njalo abanye sebeqalisile ukungcwatshwa. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC, umnumzana Tendai Biti, ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilitshiya ku-Studio 7 Live Talk. Lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.